Into engakutshela wona ukuthi lokho sithwele nzima le nyamazana zeganga ikulumakanje, so kule ingwe isehluphile siyidlile imbuzi ezikwana 6 esigabeni esihlala kiso lapha edete lapha emagoli la, but siyahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi nxa sitshela abantu abakhangela inyamazana zeganga lezi kukhanya abasithathi serious.
Nxa usithi zihluphile kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ilume imbuzi ingwe leyi duzane letara laphana emagoli nxa usulanda idete ungakafiki egridini leli nxa suzafike edete. I think imbuzi ezikwana ezilunywe kathesi zifika kuma 5 and iphose yalumu omunye umama obusuku ezama ukuyovala igedi lazi waphongukuzwa siyitshinga khonaphana wathi selayithilayithi wawuthola ha ingwe izihlalele khonapho lapho yayike yabamba khona imbuzi. Obusuku obudlulele obubili lowu iyebambe imbuzi kamakhelwane but ayisakwanisanga ukuthi idonse iyodlela egangeni.
Zona ke ezinye inyamazana ezifana lezilwane esiza ukuthi bezilithwalise nzima, zona ke lezi nsuku kuhamba njani?
Izilwane ngemva kokutshaya leziyana lembobhe ezimbili leziyana ezibili leziyana kuyakhanya ukuthi ike yadlula enye yangkhona eyinduna eyabe ike yadlula ezibayeni khonaphana leganga lapho kuhamba khona abantwana nxa besiye esikolo besiye edite abavele emagoni ngapha, but at least indaba yezilwane at least ingcono. Indaba esihluphile ingwe le sesithwele amagaba avuzayo ukuthi yenze izifuyo ezibayeni.